Siyabonga Kip Stube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 16 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela ukuphumelela kumkhankaso wokubuthelela imali yokususa ababotshwe ekutshengiseleni ngebail, sokulomcabango wokusungula isikhwama sokuphathisa abayabe bebotshiwe.
Abantu esibenelisa ukuthi sibakhiphe, abanye abantu babebhadala directly khona ngale koti behamba besiyabathatha. So thina ngesikhathi siyabhadala ipay semelisa ukuthi sikhiphe abantu abayi-18.
Ukukhetha abasekeli ababili khona kuvele kulo munye okhona okwenziwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai sekudale inkulumo.
La abantu besiya kuma-electors bayathethisana ngoba kuya kuba nguyisikhundla befuna ukumunya ivele likamama.
Kambe kozwalwa nkomoni kusasa emidlalweni ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukuphumelela kumkhankaso wokubuthelela imali yokususa ababotshwe ekutshengiseleni kwangeviki edluleyo ejele ngemali yebail, sokulomcabango wokusungula isikhwama sokuphathisa abayabe bebotshiwe. Bekulabantu abafika phose ikhulu ababotshwe ekutshengiseleni lokhu, iningi labo kungabavela elokitshini leMakhokhoba. Ababotshiweyo baphiwa ibail kodwa bengelamali. Ekutshengiseleni lokhu kwafa umntwana oyedwa owahitshwa intuthu ye-tear gas eyaphoselwa endlini. Ababotshwayo laba baphume ngolwesihlanu ejele leKami, abanye babo balamanxeba okutshaywa lokulunywa izinja zamapholisa. Sixoxe lomunye wabaphathisa ababotshwayo laba ngemali ye-bail, umnumzana Zenzele Ndebele.
So we initially we needed imali enkanye 4,300 ukuthi sikhiphe abantu abasejeni laba, but kuthe ukuvuka kwayizolo omunye umuntu wayesehambe ekhodi wabhatala directly for abantu abayi-28. So by the time usatshaye 1 o'clock imali kade idingakala ukuthi sikhiphe abantu abasele ibisikwanile. Sithole nje uncedo oluvela ebantwini bonke, I mean abanye abase-America, eZimbabwe, London, South Africa, ngathi the world over people contributed with the smallest amounts that they can they could send is from as little as a dollar until imali yakhona yakwana. Ntamama ke sihambile ekami prison sabathatha abantu laba kade bebedinga uncedo lwebhaki.
Bebebangaki abantu eligcine libaphathisa njalo lisebenzise malini?
Abantu sibenelisa ukuthi sibakhiphe, abanye abantu babebhadala directly khona ngale koti behamba besiyabathatha. So thina ngesikhathi siyabhadala ipay semelisa ukuthi sikhiphe abantu abayi-18. So that was about 18, imali yakhona abantu abayi-18 $80 each. Sayenkisa ngibona ukuthi sibadingele i-transport ukuthi besuke ekami khona ngale bebuye-ke emakhokhoba lapho abaningi bakhona bebehlale emakhokhoba lemzilikazi.
Sizwa kuthiwa ikhona enye imali eseleyo njalo likhangelele ukuphathisa abanye njalo.
Yeah, kule mali eseleyo engange 600 kumali le kade siyibuthelele. So sesikhayele ukuthi singaphathisa abanye abantu. Besikhuluma labantu beHarare ukuthi sibone ukuthi akula yini abantu beHarare khona ngale abadinga uncedo. Siyakwazi ukuthi bakhona abase-Bay Bridge njalo ababothwayo abancishwa ibheyili. Kungenzakala ukuthi lapho abayithola khona ibheyili abanye bakhona beyiswele imali yona leyo. Imali ekhangelele ukuthi incwede, mhlawumbe ngamele ngicacise ukuthi imali le izanceda abantu ababothwe ngesikhathi sama stairway lesa sokuthi ukuthi iyancedisa la ngobani nje lo tshontshileyo. Cha
manje isikhwama sona lesi esiphathisayo sizaqhubeka sikhona yini abantu belokhu bephathisa befaka imali kumbe akusela muntu ophathisa okwakade?
sifuna ukwenza lapha ukuthi kube le trust account imali esikhwama esizavulwa sihlale emaloyeni esizaphathisa abantu ngoba sikhayele ukuthi ngendlela umumo welizwe ohamba ngawo baningi abantu abazabotshwa baningi ama stay away lama demonstrations lazenzakala abantu bedinga incwadi okunye sikubonile ebantwini esibathethe kame lapha ukuthi iningi lakhona belichaye kakhulu livuvukile abanye belinywe izinja ngabantu abadinga i-medical assistance konke kona lapho
lo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ongomunye wabaphathise abakade bevalele ejele ngemali yebail ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ukukhetha abasekeli ababili khona kuvele kulomunye okwenziwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai sekudale inkulumo. Enye inkokheli yaleli bandla ibikwa ingavumelani lenyathelo leli. Sixoxele sinye isiphathamandla sebandla umnumzana Peter Moyo saqala ngokumbuza ukuthi njengoba unobhala jikelele webandla leli umnumzana Douglas Monzora wanqoba umnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga unobhala jikelele bazasebenza njani ababili laba ngoba owanqotshwayo usenguye umkhulu kulalowo wanqobileyo umnumzana Monzora.
Kade bevele besebenza konke la abantu besiya kuma-elections bayathethisana ngoba kuya kuba nguyisikhundla befuna ukumunya ivele likamama kodwa sokuphelile kolokho kade besebenza bonke ebusuku lasemini bayihamba bonke bayadla bonke bayanada bonke kwaphela lokhu yana ngesikhathi se-congress kathesi sengobunye ukutsha osekubuyile bayasebenza bonke ebusuku lasemini okokuya kufana nokwenza uvice president kuzayenzwa kuyafana nokwenza ukuthi upresidenta naye kuzayenzwa
sona isisekelo sombuso webandla asilazo izikhundla lezi manje alibone na ungani kuyabasiyephuliwe isekelo sombuso
akula isekelo kuyephuliwe konapho ngoba konke sina sikunike emandleni kuCongress sikunike emandleni kaka president wethu ukuthi yenza lokho yenza lokho yenza lokho konke akwenzele ukufanele akula ivini isekelo sombuso esiphandanisiwe.
Hello ke umnumzana Peter Moyo esiphatha amandla sebandla le MDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Omunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship unkosazana Faith and Love uthi kuningi asekufundile ngobukhokheli obuqotho aza kusebenzisa emsebenzini wakhe nxa esephenduke eZimbabwe. UFaith uqhuba izifundo zobukhokheli e-University of Illinois. Uhlelo lolu lufika emaphethelweni ekupheleni kwalinyanga lapho abasakhulayo abalikhulu abavela emazweni atshiyeneyo ezwekazi le-Africa abazahlangana khona lo mongameli Barack Obama eWashington DC. Asizweni uFaith Ndlovu exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship luhamba kahle, luyafundisa kakhulu, luyavula amehlo kakhulu ngoba sesizwisisa kangcono i-America ukuthi ama-systems ayo ami kanjani. But ekhona i-America kuphela, sengizwisisa ngcono even le-Africa ngokwayo ngoba lapha e-institution engikho khona kulabanye futhi abavela kwamanye amazwe atshiyeneyo awe-Africa. So sokungincedisile ukuthi ngizwisise i-America kakhulu ama-systems ayo but ngizwisise futhi le-Africa.
Kuyini okumqoka ongathi sokuthola le kulolu hlelo
esengubonile kulolu hlelo ukuthi abantatheli izindaba abe-America bayenelisa ukuthi bayenze imisebenzi yabo bengayisabi ukubotshwa, bengayisabi ukwethuselwa and lalapho bedinga i-information yokuthi bancedise ukuthi bayenze umsebenzi wabo bayenelisa ukuthi bayithole leyi information benganqandelwanga and ngesikhathi and ngiyakholwa ukuthi lokhu kuyabancedisa ukuthi bayenze umsebenzi wabo ngobunono, bayenze umsebenzi wabo ngendlela okumele bayenze ngawo bengelakwesaba.
Nxa usubuyela ekhaya kuyini osukutholile obona ngani ungafika ukusebenzisa emsebenzini wakho?
Esengikubonile ukuthi nxa abantu athela izindaba bezimisele ukuthi bayenze imisebenzi yabo ngendlela okumele bayenze ngayo esingathi i-professionalism, uhulumende layo ezimisele ukuthi ayenze i-environment encedisa abantu athela izindaba ukuthi bayenze umsebenzi wabo kuhle, ngiyabona ukuthi lokho kuyancedisa ukuthi abantu athela izindaba bayenze esingathi ngesilungu i-self-regulation and kuyaqinisa futhi ibelief yami ukuthi i-government kumele iphangise badisise ukulungisiswa kwemithetho ukuthi ihambelane ne-constitution kwenzela ukuthi izizalwane zeZimbabwe labantatheli izindaba beZimbabwe bakwanise ukuthi bakhonise amalungelo akusisekelo sombuso wezwe.
Alo-ke ngunkosazana Faith and Love ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngapha kwele Melika njalo usebenzela inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Umanisipala weHarare ukhuthaza abafelokazi labesifazane ukuba basebenzise ithuba likamanisipala eselinikeze izitanda ngokulingeneyo i-50-50 phakathi kwabesilisa labesifazane ngoba seliqonga inani labesifazane ababuya bekhala emahofisini belahlekelwe impahla efana lendlu lezimota kulandela ukufelwa ngobomgabo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuphume embuthwaneni weWorld Widows Day ewenzelwe eHarare ngempelasonto lapho inhlanganiso yeYork itshaye ukhwelo ibiza abafelokazi ukuba bezocebisana ngamalungelo abo. Abafelokazi abaningi benelise ukwenqabela ukwesaba kwabo banikeza imibono yabo etshiyeneyo. Unkosazana Linda Musalira uthi wafelwa ngumkake ngemva kokugula okwesikhathi eside basebenzisa le mali eningi kakhulu ukuba elatshwe.
Hey, no, ndakamira panaba. This time I haven't paid school fees for my children. Because mari yacho haipo. Inara seti ndakati kwa basi.
Nikuluma lani kanje, angikabhadali imali yeschool fees. Ngoba imali ngokwayo angilayo.
Unkosikazi Manyawu ongumfelokazi ophila lobugoga yena uthi impilo inzima kanje kubafelokazi bonke abagcina bekhathele bemelele impensheni leNASA nxa bengaba lenhlanhla yokuyithola ethi ngoba njengaye udubo olunje luba ngoluphethwe kabili.
Shirikads yakamirira ma pensions iri kunzwa sei.
Unkosikazi Helen Mhlanga uthi abafelokazi balodubo njalo lokukhangelelwa phansi bebizwa ngamagama. Abanye bebathi ngabathakathi ababulala amadoda abo, abanye bethi izifebe. Uthi kudingakala usizo ukuba bengathathelwa izindlu, imali, lezimota, lenye impahla.
Shirikazi is someone who is overloaded. Ndinoti ivo baba.
Umfelokazi ngumuntu olobunzima olumangalisayo kakhulu. Yimi ngedwa esengimele ngitholise abantwana ukudla bona bephonga ubhoda ngendawo.
Osaphethe isikhundla sikameya wedolobha leHarare umnumzana Chris Mbanga uthi amahofisi akhe ahlala esamukela izikhalazo nsuku zonke zabafelokazi ababhekana lenkinga zokuthathelwa izindlu ngemva kokufelwa. Ethi sexwayisa abesifazane labafelokazi ukuba besebenzise iziqondiso zedolobha leHarare lekhansili yakhe ezikhona ezingehlisa izehlakalo ezinje.
Kumthetho wethu wokunikezwa kwezindlu sikuthaza ukuba ubaba angathola istendi yakhe abuye bebhalise bonke lonkosikazi wakhe njengendlela yokuqeda induko zonke lezi kwela kusasa.
Uthi iningi labafelokazi abanje ligcina lihlaselwa imikhuhlane ehlanganisela isizungu, ukujulelwa ingqondo, imikhuhlane yengqondo, o-blood pressure leminye. Yena uthi bafundisa abafelokazi indlela zokusungula lokuqala amabhizimusi amancane anjengokuthengisa ngoba iningi labo litholakala lithengisa emikambo yemadolobheni njengendlela yokuziphilisa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ubumzima obubhekane labesifazana ngesikhathi iningi labantu litshengisela lisola uhulumende ngokubhidlika komnotho welizwe lokunye okuthiyeneyo. Sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ya, njengemihla yonke siyananzela ukuthi wona nxa kulokudubeka elizweni thina abesifazana kakhulukazi siyananzela khona ukuthi sikhuluma ngakho kathesi ukuthi wena kuphithizela omama abaningi abahambayo besiyawoza bezophithizela lizabo. Omama abaningi abasezindlini abalindele ukuthi abantwababo basegoli abathumezele. Siyakhangela i-technical equipment isikolo unqabela ukuthi sithole siswele ukuthi ukudla okuvela phandle kwelizwe kungene elizweni kwakuthiwana nje lavela imuli ezinemisiphilakho nxa bengasisaphilanga ukuthi sihambe sekhemisakuyokudla kungalingela ezimbuli yabakeleslabomngetho silabofowethu khona ngala abathumezelayo kumbe abanye bethu yasebenza sekwenze abantu abangapha emakhaya. So isinqumo se-textual instrument 54 lesosenqabela ukudinga wezinto ngaphandle kwelizweni esingamhlukumezela abantu kubona kube nokuphithizela kakhulu. Ngananzele ebesbit ukuthi abantu baqalisa ngani baqhatha ngakho kathi bekuya lokudla kwabo kake kuthi isiphathile umthetho sesenqabela ukuthi ungenize. Khonapho nanjele nxa umuntu esiyakuda esiyawuda ngeke kuthi ngiyiboleke imali ngayo boleke imali ngibhatale after 2 weeks ten tenzi. Kodwa mase ngibonikele imali sengithathela leyo kuzindini hhayi asekuhamba. Okunye ngingabe ngingabolekanga imali njengobathi ukuthi imali yami le ngifuna ukuthi ngibhatale ngayo irenti ngithinta ngibhatale ifeezi ngithenga ukuze endlini mase ngiyithathelwa kubona ukuthi bahlala balethi gwampu ingane bayigqithi ukuthi wena abantu bahlala bathukuthela khonapha bahlala basebenzisa ulaka nabo nokubakhela kwabantu emthela ungazifeli khonapha khonapha.
Abesifazana bafuna ukutshaya imbiza ezitaladini betshengisa ukuthi azila lutho akukho kokudla lani lingabe liyingxenye yalokho kutshengisela
lokho ngikubone kuma-inthanethi indingekoza siphatheki kandawo asange sinqo sokukho so andingi siyaphatheka ngoba sibone ukwakubona kuma-inthanethi kwa-social media bexoxisana ngakhulu ukuthi nxa lutshaya izimbiza yebo imbiza ziyaletha.
Lina njengabantu abayande ukutshengisela lisola okwenzakalayo kukhona yini okunye belikuqoqile?
Njengenhlanganiso yeWoza thina sikwenzayo ukuthi sikhangelele ukuthi wona sibe sikhangele ungakhangela i-news that sikhiphe izinto esiyiWoza moya ikhuluma kakhulukazi ngokuthi wona abantu bakhathika kusekeyo zahlalela indlini kodwa sinanzele ebuwongo emakhokhoba nakwezindawo ama-articles ayitshela abantu ngama-tickets abantu bazizindlini ongangokuthi kunjani khuluma ngalo sikusolayo kakhulukazi emapholiseni ayiphuma amapholisa ayenza ukudlakela kuyokuthi akhuluma wapho ayenze udlakela lokuthi abantu bebevele besolani ukuthi abasizisebenzisaaholi nakula mali ziningi intoanakhuluma nge-tetfor i-tetfor abakhuluma ngayo lapha siyabenanzela ukuthi wona bakhuluma ngokuthi ele abantu bezimbabwe bathunywa ngomunye uhulumende sibone bekhuluma ne-France bekhuluma ne-America bakhuluma langabayalokali afakelize abangababenzi kodwa isiqiniso esikhona ukuthi i-tetfor uhulumende sikhuluma ngayo sengekekoze ngathi sihlaziya sichazule kakhulu yebo i-tetfor ikhona i-tetfor leyi idalwe nguhulumende ngokwakhe ukufaka kwakhe amapholisa uthila abapholisa basemgwaqweni ukuthi ahlukulize abantu abahamba ngezimota abafune izimali izimba enye i-tetfor ekhuluma ngayo khona yiba abathuku angukuthi umuntu engena eboda ingakwazi ukuthi ulo mthetho opasiweyo.
Sibongile imali apha ingxoxo yethu
ndonelaa
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza.
Siyabonga sithandekile. Okwezemidlalo ke sikhangele imidlalo yenkezo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. I-Highlanders izadlala le-Caps United e-Barber Fields kuthi i-Dynamos yona izanqekelana le-ZPC Kariba enkundleni yeRufaro. I-Border Strikers izadlala le-Haumine enkundleni yeDulibazimu kuthi i-FC Platinum izadibana le-Bulawayo City enkundleni yeMandaba. Ijapungu ile Mtare City Rovers e-Ascot. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande Lilani.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.